Soko isika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla 28 kuMfumfu 2021 uGift Dube. Endabeni zethu namhlanje. Kulo mntu yedwa obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncoma okwethulwe yisithunywa senhlanganiso ye-United Nations esithi kumele zesule izigezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bamiswa emthethwandaba abalwa impi yenkululeko ababotshelwe ukutshengisela emgwaqweni bekhonona ngepensheni ephansi.
Konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulo muntu oyedwa obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi abafika phose 184 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Abantu bedlula 4,675 sebabulawa umkhuhlane lo elizweni leZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lolu luthi abantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.3 million sebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kugciwane le-COVID-19, kuthi njalo abedlula izigidi ezimbili 2.6 million sebehlatshwe esibili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bajabule kakhulu ukuzwa unkosazana Alena Dohan izithunywa zenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations esithi kumele zesulwe izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu namuhla ngosuku lwesibili olomhlangano we-annual National People's Conference owenzelwa esabelweni seMashonaland West. Umnangagwa uthi izijezo zenotho ziphazamisa inhlelo eziningi eZimbabwe. Uthe ulethemba elokuthi amazwe azazwisisa ukuba indubo ezibhekane labantu beZimbabwe zidalwa izijezo lezi.
Siyathaba ukuba basizwile ukuba siyazama ukulwisana lezijeziso zomnotho. Sifisa ukuba izijeziso lezi zikhitshwe ukuze njengeZimbabwe lathi siziphilele sodwa singela ukukhathazwa ngamazwe abelungu.
Unkosazana Dohan uveze ukuba uhambo lwakhe kweleZimbabwe lumtshengise ukuba izijeziso zomnotho ngempela ziphazamisa amalungelo kaZulu.
As a ground for introducing sanctions against Zimbabwe and repeatedly extended
izijeziso lezi kazihambelani lomthetho we-civil and political rights. Ngiyakhankasela ukuba izijeziso lezi ziphazamisa kakhulu amalungelo abantu beZimbabwe.
Kodwa abebandla liphikisayo le-MDC Alliance bathi indubo ezibhekanele neZimbabwe zibangelwa inkohlakalo eyenziwa libandla le-ZANU-PF. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulume se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa, uthi inkokheli yebandla elibusayo yiyo eyenza abantu bahlupheke eZimbabwe.
Bafakela abantu abafana nalo njengomnangagwa lamanye ama-ministers akhe lamasosha labani lamanye amakhampani alungisa izikhali ezihlukumeza abantu. Ngalokho thina sithi i-special rapporteur ifanele itshelwe ngabantu ukuthi hayi abantu abafaka i-sanction ebantwini ngabantu beZANU-PF. Ngitsho le government yeZANU-PF, thina sithi iZANU-PF kayiqali ivume ukuthi yiyo yafaka ama-sanction njalo yiyo ephula amalungelo ayinqaba awe constitution lama human rights.
Kodwa umnumzana Witness Dube isikhulume sebandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora uthi njengebandla banikeza uDohan umbono wabo ngezijeziso esithi balethemba lokuthi abakukhulumayo kuzaphuma kuphenyo lwakhe.
Kuzo zonke nje indaba ezisematheni ezifana lezama sanctions, ezifana lolungelo loluntu, ezifana na lo ngempila kahle yabantwana beZimbabwe inkululeko yabo lenqubekela phambili yabo.
Unkosikazi Doan ubekwe leZimbabwe ukuzocubungula indubo ezibangelwa izenzo zomnotho elizweni leli. Unkosikazi Doan uhlangane leziphathamandla zikahulumende abenhlanganiso ezizimelewe labanye abantu abazwisisa indaba yezenzo zomnotho. Uphenyo lwakhe luzaphawulwa kunhlanganiso ye-United Nations eGeneva kweleSwitzerland. Kusenjalo, umhlangano webandla leZANU-PF oqale izolo ukhangele ukugqitshwa ngomgqibelo. Ibandla leli likhangele ukuthi lizahlolisisa indaba yomnotho ukulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 lokunye. Umnankagwa ukhangelele njalo ukuthi uzahamba emhlanganweni ohlolisisa ukukhudumala komkhathi we-climate change kwele-Ireland kusukwana ezilandelayo. Kubikwa ukuba uzahamba labantu abalikhulu 100. Abanye babo kuthiwa ngabalani lomhlangano lo. Akasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abalwa impi yenkululeko ababotshwe eHarare ngolwesibili betshengisela emgwaqweni besithi kumele kukhuphulwe ipentsheni yabo bamiswe entethondaba namuhla. Umantshi obephethe udaba lolu uthe abantu laba abangamathumi amathathu lasitshiyagalolunye 39 kumele babuyele emthethondaba kusasa. Bethesiwa amacala okutshengisela emgwaqweni okungela mvumo. Batshele umantshi ukuthi baphathwe kubi ngamapholisa lapho kade behlezi khona enkambeni. Bathola imali edlula kancane inkulungwana ezilitshumi lasithupha $16,000 ngenyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sibhokwe lomnumzana Ben Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZebra Veterans Association.
Uhulumende yinto layo kufanele ukuthi ngawusehleli wayinanzelele ukuthi imali le ayincede ama-veterans ngalutho ngoba singabala ukuthi 16,000 RTGs ayithengi even umgodla wenhlangano ukuthi overtrend izincedise ukuthi lilime kube nokudla emzini wabo elabantwana. So konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe, ilizwe lakithi labuya sathemba ukuthi kathesike sokuzasetshenzwa ngendlela eqondileyo ngoba yithi esesizibusa abansundu. Sasicabangela ukuthi abamhlophe yiyo abafanele besihlukumeze, kodwa kathesi abansundu abasananzeleli ukuthi ilizwe lelize libuye. Ubani lo bani wachitha igazi ukuze ilizwe libuye? Alibuyanga nje mahlayana ukuthi kwavuka likhona, kodwa kwachitheka igazi eliningi. Kwachitheka igazi lezintombi, kwachitheka igazi lamajaha, kwachitheka igazi labogogo labokhulu labantwana abancane ababengakazalwa.
Baba Ncube, siyakuzwa kakhulu, kodwa sitshele okuningi ngakhonokho okhuluma ngakho ukuthi umatingali yakunikwa nguhulumende weZimbabwe.
Sicela uhulumende izikhalazo zama-overseas ezithathele phezulu. Zinike izinto ezenzakalayo ema-ofisini la abantwana laba esayibo esathi sikhulula leli lizwe abazange betshelwe ngathi kule 20% entweni zonke. Khonokho okusemthethweni uhulumende yikho fanele akwenze, akulungise yena uhulumende, ngoba yonke into le isemthethweni ikhona kuma-acts, ikhona ku-constitution. Kanti okwenza kwehlule ukuthi kulungiswe kuyabe kuyini? Bona abasebenza emahhofisini befanele bebone ukuthi umthetho uyalandela. Njenge-20% kuland, 20% ku-mining, 21% kuyo yonke into bayakwazi emahhofisini. Bantu bafika khona into zakhona ziyabe zisingasayenzwa ngendlela esemthethweni sokuthi hhayi i-20% liyani iphelile. Iyabe iphelile, iyabe inikobani? Izinto ezifuna ukuthi zilungisiswe zemisho. Uhulumende asincedise ukuthi zilungise, ikakhulu abakhokheli bethu bafanele belungise betshayele emahhofisini la kulunge. But nxa emahhofisini kungatshayelwa kungalungi, uzathola ukuthi kuzaba kusiba lokuxokozela. Kanti akufanelanga kube lokuxokozela, kufanele kulungiswe, kuthulwe, kube le peace elizweni. But elizweni khathesi uzathola ukuthi kuyaxokozelwa, kuba yinto esiluhlazo kumahhovedi, ibe lohlazo kuhulumende. Kanti siyangiselanani singalungisa into zethu njengelizwe, singalungisa into zethu njengezizalwane zeZimbabwe ngokuthula? Yikho esikudingayo thina njengama-veterans, especially awezipa.
Umnumzana Ben Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZebra Veterans Association, sisophela ekobulawayo. Namhla sixoxa nozulu ngohlelo lukahulumende lokutholisa izifundo ezibhadelane lezempila kahle kule National Health Service Training and Induction Modules phansi kwePublic Service Academy. Yithethele izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa emhlanganweni lentathela izindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathintambo elecabinet.
The research training programs will therefore increase the healthcare workers.
Lezi nhlelo zizosiza ukuthonisa abakuhlangothi lezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo ukusebenza ngendlela ethuthukile ukuqakathekisa isizwe sabo nemisebenzi eyenziwa mgceke kanye lobukhokheli obuqotho.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mumpambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
EZimbabwe sizwele silama training institutions, kungani singahlanganisi lama programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administer under those institutions? Uma sokubuya njengeproposal ngathi inkarakade yeproposal, does that mean ukuthi linto izabe vele isizimele laphana?
UNkosazana Mpambi uthi njalo akucaci ukuthi qondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
Abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto kambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena kuhealth.
Umnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association nakhora ugcizelela kulokho.
Yebo, kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye nezempila kahle zibe wazi umsebenzi wazo, njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa, sekusiba yi-national service, sokusiba ngama green bomber ukuthi badonselwe ngenkani ukuthi kumele lifunde lokhu, ikakhulu nxa sikhangela isimo somnotho ukuthi sinjani.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe, hathi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy, ezavusa imisebenzi, ikhulise le mali abantu abayizuzayo kulalokho kufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende, inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are:
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho, ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe yikubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo, kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
And also the general populace of Zimbabwe.
Umphathintambo ogatsha olubona ngezisebenzi zikahulumende lezisebenzi zonke jikelele kanye lenhlala kahle kaZulu, uProfessor Paul Mavima ulandisa kabanzi ngalolu hlelo oselusungulwa ukuthi luzosebenza kanjani.
This is not a pre-service training program, it's an in-service training program. It's a program.
Lolu luhlelo oluzoqhutshwa kwabavele besemsebenzini luqale kulabo abakuhlangothi lwezempilakahle, lapho bazotholiswa khona izifundo. Injongo ingeyokuthi baqhube umsebenzi wabo ngokwesibanga esiphezulu. Okunye kwakhona kuphathelane lodaba zokwanelisa ukuxazulula inkinga kanye lobukhokheli.
Of goal setting, effective management.
Uthi kalulutsha lolu hlelo Professor Mavima ngoba lwaluvele luqhutshwa esikhathini sangemuva lanxa beselungasalandelwa okweminyaka edlula engamashumi amabili edluleyo.
It's also about orientations, Zimbabwean heritage, pushing issues of being
bafundiswe ngezokuziqhenya ukuthi bayizizalwane zeZimbabwe sanelise ukwenza izisebenzi zonke zikahulumende ukuthi zisekele umbono othi wona eleZimbabwe lingaguquka lingenza ngcono njengalesi isikhathi sikhuluma ngohlelo lwe-Vision 2030. Phezu kwakho konke benelise ukuzwisisa inhlelo zikahulumende njengolwe-NDS 1
to Vision 2030. That's the idea.
Kodwa uhulumende akakatsho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe-National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu-Mavis.
Kulayidoku namhla kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela inhlelo zokuthuthukisa abesifazane kanye lokumelana lobhubhane lo-COVID-19. Sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uselubhekise eRome lapho azangena umhlangano we-G20 Summit lapho kuzahlangana khona inkokheli yamazwe anothileyo. Kuzakhulunywa ngesigudumezi somkhathi esidala ukungahlaliseki emhlabeni wonke jikelele, ubhubhane lwe-COVID-19 lokunye. Ukhangelwe njalo ukuba uzakhulumisana ngokutshiyeneyo loPope Francis. UBiden ulandela ukholo lwamakatolika. Esuka lapho uzakuya emhlanganweni oqakathekileyo ohlolisisa ukukhudumala komkhathi we-COP26 eScotland. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba uBiden uza kuthula okufiswa lilizwe leMelika elakhitshwa kwisivumelwano se-Paris Climate Agreement wayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Ukhanya engani uMnumzana Vladimir Putin wakwele Russia kanye lomongameli Xi Jinping wale China kabasuze bahambe emhlanganweni le. Amabandla ezombusazwe amukele ngokutshiyeneyo imbiko yesithunywa se-United Nations ebesizephenya okudalwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF unkosikazi Alena Dohan. UDohan ukhuthaze leMelika leBrithani ukuthi esule izijeziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulu okuyinto eyamukelwe ngenjabulo libandla le-ZANU-PF. UDohan ukhuthaze njalo uhulumente weZimbabwe ukuthi asungule ukukhulumisana okuqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe, kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lomthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo. Ibandla le-MDC Alliance lithi ngempela uyitshaye ekhaleni kudaba lwamalungelo lenkohlakalo. Sixoxe lesikhulumeli somholi we-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda elelunga le-ZANU-PF uMnumzana Joseph Juma onguye osungula lingxoxo.
Sesithemba ukuthi ngabe amazwe lawa ayiwo afakele izijeziso ayakuzwa lawo ilizwe elivela komunye hashi elivela kithi kuphela ukuthi hhayi bakithi lokade likufakile izijeziso lezi azishaye labo elithi zishaya bona kodwa zishaya uzulu wonke njengoba nje ebhodile ngezimbabwe yonke wazibonela wazivela abantu befaka ama-submissions lokunjalo. So kuqakathekile kakhulu ubana sokule lizwi lomuntu ovela ngaphandle hashi
iDokotela Sibanda, nansi indaba isithi isithunywa se-United Nations kazisuswe izijeziso ngoba zilimaza uzulu.
Angikwazi ke mina ukuthi lo muntu okukhulunywa ngaye angabe exoxelwa bani njalo imbuzo kade ibuza injani njengoko yakhe besiyangaphi. Into ekhonayo ukuthi izijeziso zifanele zikhitshwe ngoba izijeziso lezi zifakelwe uzulu weZimbabwe yiZANU engavumela ukuthi sibe le mihlangano sibe lokukhululeka kube lokhetho oluthembekayo sibe lamalungelo njengabantu beZimbabwe. Ngibone ngani lezo zijeziso zifanele ziphange zikhitshwe njalo ngibone ngani umuntu okukhulunywa ngaye laye uthi uyatsho ukuthi hhayi kakulungise lezi zinto ezihluphayo. Luthilo futhi uMs Duhan ukuthi yena liyabona yekelani ukusebenzisa ingxoxo yama-sanctions njenge-device advocacy lilungise izinto ezifanele zilungiselekele ukuhluphana lozulu weZimbabwe. Mbone ngalokhu kutshengisa ukuthi iZANU lanxa yiyo ebimbizelela umuntu lo ozamele ukuthi abatshele iqiniso ukuthi hhayi yekelani likwenzayo lokhu ukuthi lingantshontsha imali lenze lokho nalokhuyana selikhala ngezijeziso.
Yebo isithunywa se-United Nations sithi izijeziso yizo ezibulala umnotho kakhulu kodwa sithi udaba lwe-corruption kumele lulungisiswe. Udaba lwe-rule of law kumele lulungisiswe lalo njalo amalungelo lawo kumele ahlonitshwe ngendlela. Ungathini ngaloko chu?
Umqondo obana siwulandelela ubana for sure udaba lokufuquluza inotho i-corruption yinto okumele ikhangelisiswe njalo iqedisiswe. Kuyasilimaza sibili khonoko bakhona abantu sibili abafuquluza inotho so kumele kukhangelwe khonokwanje. Kodwa esikukhangeleyo kulona i-America nangwayo bengafuna ukubuya becatshwa ngomuno besithi khona ama-sanctions bayafakele khonoko esikhuluma ngakho. Ama-sanctions lawa thina siyakwazi mhlophe kuphela ubana yinto abayifaka ngemva kokuthi sesiyenze i-land reform program yethu first circuit naleya sithatha umhlabathi kwabelungu siwusa kwamensundu khonokwana akubaphathanga kuhle njalo yinto vele ebengasoze bayivuma kumbe bavumelana layo. Siyananzelela even kula mazwe amanye ayizinto ezinjalo like kulo mzekeliso we-Venezuela lako lapho okwenzakala into efananayo layona le eyethu thembisa yodwa hayi nxa singajinya uhulumende lo oyenza into enje so sizasusa ama-sanctions enu lapho wathi sobenjalo bathi sebeguqulileke sebefake omunye uhulumende i-America yayi lokhu iyala ubana isuse lawo ama-sanctions yagcina sentshela lo uhulumende omutsha abona hayi sokumele libisele umhlabathi lo emakhiweni njalo liphinde libanike imali okuthi wona lithethe isikhathi sonke lesi bengasaproduci kulowo mhlabathi lento ezinjalo. So siyakwazi nangapha futhi yinto vele ebakhuba kakhulu kakhulu lokhu okwama-human rights kathi singakhangela zinenge indawo lapho okule-US human rights records kwela lapha elakithi eZimbabwe singakhangela even khonapha e-South Africa ukhangela izinto ezenzakalayo amazweni o-Capita tax abantu bafaka amatire betshiswa khangele eswatini kathi esithi uhamba njani ukhangele amazwe amaningi kakhulu kulezinto eziningi ezenzakalayo ubo-Rwanda ne-many countries eziyenza okudlulise okwethu la kodwa akula ma-sanctions afakuye kibo khona ngale.
Dokotela Sipanda, nasi indaba, ubaba uChumotha amalungelo ayahlonitshwa, udaba lukhona lapha ngolomaplasi.
Hayi kazange athi uChumotha khona amalungelo uyawazi kahlonitshwa kodwa ucabanga ukuthi iZimbabwe ingcono kulamanye amazwe. Kodwa kungaselani okuqakathekileyo ukuthi nxa bona abantu bezanu bezibona besenza kuhle kulokhu abakwenzayo, hayi kabaqhubeki. Uzulu weZimbabwe nguye oza melana nalolu daba. Ukuthi kathi kungani thina siphonguba lilizwe elithwele nzima kangaka njalo abantu bakithi bephila kabuhlungu kangaka. Ngiyalitshela mina ukuthi evikini le edluleleyo ngihambe sihambe saya lahle umntwana ofele esibhedlela umntwana esishiye esibhedlela eselamalanga amathathu elokhu engelatshwa esibhedlela seZimbabwe kuthiwa ngoba abazali bakhe kusafanele bayedinga umuthi lowo lalowana lolo liyana. Kodwa sisazi ukuthi ngapha utagule uphiwe i-80 million ukuthi adlalise nje mahlayana izimali zitshontshwa nsuku zonke batholakala bethola amagolide orushwaya besiye ema-airport bephuma le mali yelizwe beyihuquluza ngalolo hlobo. Lowo bengu-minister we-health lowo Badaya wabonakala ukuthi watshontsha imali esebenzelana lokunye okungamasela kwakhe lokhu ayelakho.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi we-MTC Alliance uNumzana Nelson Chamisa ubeqoqa endawonye lelunga lezanu PF uNumzana Joseph Juma. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isisungule uhlelo lokuvulela abantu abanengi abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa lezokuhambisa amapasipoti. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko wethulwe nguConsul General Nkosikazi Melody Chaurura, kusukela kusasa kuze kuyefika mhla ka-24 Lwezi, iConsulate yeZimbabwe eJohannesburg izavulwa malanga wonke kukoqela langomgqibelo langesonto kusukela ngo-6 ekuseni kuze kuyetshaya u-4 o'clock ntambama. Lesi sikhathi sivulelwe bonke abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lama-passport. Inani labantu abasizwa yile ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka ku-375 lisiya kwabayinkulungwane 1000. Ngokombiko wethulwe yiconsulate, bonke abafuna ukuthola ama-passport lencwadi zokuzalwa kuzafuze babhalise kukheli ebulenjini be-internet ethi www.zimbabweconsulate.co.za/appointment. Leli kheli lizavulelwa bonke abafuna ukubhalisa ngo-4 o'clock emini. Obhalisayo kuzafuze abhale amagama njengokufakwa kwawo esithupheni ukuze angakhonjwa emuva esisekonsulate. Ake kuzavunyelwa ukuguqula ilanga lesikhathi asiphiweyo sokuza econsulate. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Nqabutho Mabhena, uthi leli nyathelo lizaphathisa kakhulu abaningi.
Selokhu waqala iCOVID, iconsulate ibithatha abantu abangu-375 kuphela, njalo i-online application ukubhukha appointment kusenziwa ngolwesithathu ngo-4 ntambama. Nxa sekudlule imizuzu emithathu kumbe emihlanu kuyabe sekugcwele. Sicabanga ukuthi-ke lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi banelise ukuthi bathole i-appointment, njalo futhi banelise ukuyathatha ama-passport forms, bathathe lama-birth certificate.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZim Imbokodo, uNkosazana Victor Matutu, uthi kuhle lokhu ngoba abantu abaningi abafuna ama-passport bese bedlelwa izimali ngotsotsi abahle bavimbe izikhala zonke zokubhalisa.
Abantu abaningi sebedlela izimali eziningi kakhulu ngabantu abathi bona bayabasiza ukubhukha. Babhukhelwa ngabo 300 rand umuntu abhukhe appointment eyodwa. Okwenza njalo yikuthi kunzima ukuthi abantu bakwazi ukuthi babhukhe i-appointment yokuya eZim Consulate. Nxa sokuzathi kuthathwe abantu abayinkulungwane ngelanga kulalaba kade bethathwa akade beyi-375 ngelanga, kutho ukuthi sizabona umehluko kakhulu. Siyakujabulela lokho.
Kodwa kuMathutu uthi nxa kungalungiswanga eZimbabwe lapho okuzaphuma khona ama-passport la, lolu hlelo ngeke lusize ngalutho.
Akwenziwe phele kusheshiswe langale eZimbabwe ngoba abantu loba bengaze bethola abafomu lapha beyinkulungwane ngelanga. Nxa iZimbabwe ingakwazi ukuthi emahofisini amapassport kuthathwe amafomu angu-1000 ngelanga, kwenziwe lawo mapassport lama-birth certificate angu-1000 ngelanga, abazohlala abantu bephethe ini amafomu wabo ngezandla, kodwa kusiba nzima ukuthi bayisubmitha emahofisini amapassport lama-birth certificate eZimbabwe.
Iconsulate abafuna ezinye izinto ezinjenge-temporal travel documents, TTD, lokunye akudingeki ukuthi babhalisele ukuzothola lolu sizo, kodwa bona basizwa kuphela phakathi kweviki kusukela ngo-9 o'clock ekuseni kusiya ku-11:30. Nelesilo 7 Johannesburg, kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezemidlalo we-volleyball eBulawayo Volleyball Association uWilliam Mazuro uthi kumele kube neqembu lomdlalo we-beach volleyball elimela iZimbabwe elizadlala kumncintiswano wamazwe womhlaba wonke jikelele wama-Olympic Games emnyakeni elandelayo. Kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluna ngemva kokunqoba ukwenza iqembu elimela uBulawayo kusigaba sakuqala esomncintiswano we-National Beach Volleyball Series oqhutshelwe eBurkina Bridge, uMazwiro uthe injongo yabo ngeyokuba bephatheke kwimidlalo yezinga laphezulu emhlabeni jikelele.
Ngabafana abancane esikhangelele ukuthi we're building for ama-Olympics or we're building for into enkulu eserious ukuthi njengeZimbabwe sizakhanya kumdlalo lo we-beach volleyball. Ngumdlalo odlalwa ngabantu ababili ejebejebeni, njalo kuyaneliseka even le ntengo zakhona.
Idolobho lakoBulawayo belimelwe ngabadlali abathi uHandsome Moyo kanye loKhutsayishe Mazwiro, bona abangamalunga eqembu leLuveve Volleyball Academy, njalo abanqobe kuyo yonke imidlalo emine abaphatheke kuyo khona le eBurkina Bridge. Isigaba sesibili somncintiswano we-National Beach Volleyball Series sihlelwe ukuba sibe khona ngenyanga kaLwezi yeBhinga mhla zili-13. Sikhangele umdlalo wenguqu. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League siyethule umbiko isazisa uZulu inhlawulo zokungena enkundleni ngempelasonto, lapho kuzadlalwa khona imidlalo yesigaba se-quarter finals esomncintiswano we-Chibuku Super Cup. Itikiti elichiphileyo liyabe libiza amadola angamashumi amabili akwele Melika, kusithi elidulayo lakhona libiza amadola angamashumi amahlanu. Ocubungula ezemidlalo uWashington Sibanda uthi iningi labalandeli bomdlalo wenguquka basoze benelise ukuyabukela limidlalo. Amaqembu ayithi bamnembili azadlala ngempela viki yaphiwa amatikiti angamakhulu amabili lamachumi amahlanu iqembu ngalinye awokuthengisela abalandeli bawo. Abafuna ukuthenga lawo matikiti kumele baveze ubufakazi bokuba sebahlatshwa ngokupheleleyo amajekiseni awokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Ubufakazi lobo budingakala futhi lalapho sebengena enkundleni ngempela viki. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanjeni.
Singakehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Kulomuntu oyedwa obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesayo ngoKhipstube.